I-judgment lana iti umuntu lo owabhala incwadi kayisuye Secretary General we-PDP, umuntu ongaziwayo. Njalo ibisisitsho ukuthi u-Secretary General we-PDP ngu-settlement Chikwinya. Ibisisitsho futhi ukuthi umuntu olamandla okubhala izincwadi, ebhalela izincwadi kuboPhalamende lezinye inhlanganiso u-settlement Chikwinya njengo-Secretary General, njalo ethole imvumo ukuthi entayibithi njengo-president. Kumbe mina njengo-vice president ngiphiwe lawo mandla ngutentayibithi njengo-president. Ibisisitsho ukuthi konke okubhalwe, izincwadi zonke ezibhalwe nguLondoda, le ncwadi ayibhalela iPhalamende ngo-2020, incwadi leyana kuthiwa ibolile, is null and void, ayisebenzi, yesulwe yi-court. Njalo lezinye zonke izincwadi azibhalayo kumbe azazibhala, okugoqela le ncwadi ayibhalayo esenza ukuthi zirecall, konke lokhana kwesuliwe. So ngokubona kwethu-ke sibone ngazani sekumele sibuyele ePhalamende, ngoba nxa incwadi ayibhalayo kuthiwa ayisebenzi kubengela mvumo yokuyibhala, okutho ukuthi i-recall lena eyenziwayo ime phezu kwento ebolileyo. So okutho ukubana sikhangelele ukuthi nje kumele sibuyele ePhalamende masinyane.
Yebo, lingabuyela ePhalamende, kodwa kusasa kungavuka elinye ilunga lebandla lenu selilove incwadi lilixotshisa njalo-ke, kuyini okuza kwenzakala?
I-judgment ye-court iyatsho ukuthi umuntu olemvumo wokuthatha izinqumo ezinjalo ngutentayibithi njengo-president, encediswa ngu-secretary general wakhe onguChikwinya, ukuba lilunga lebandla akutsho ukuthi ulawo amandla okubhala leyo ncwadi. Ngaphandle nxa ibobona abantu ababili, omunye wesithathu kungaba yimi, ngithunywe ngu-president. So i-constitution yethu itsho njani? Laba abanye bangabhala baze baqeda ama-ballpoint lamapenseli, kodwa abala mvumo yokukwenza khona lokho.